abantu bakobulawayo lezindawo ndezisaphe kobulawayo ulwazi abalalo ne-coronavirus le baluthole emafonini. Akukacaci kuhle ukuthi uhulumende usenze imizamo bani ukuze abantu babe lolwazi. Ngoba sokumele ungathi asikhuluma ngalesi sikhathi mhlawumbe ezikolo ngabe sokube le mikhankaso ezwayo futhi ngoba lapho kungaba lohlupho khona ngoba abantwana babe baningi nesikhathi sinye ezikolo. Sikhangele futhi lokuthi kumele ukuthi nxa abantu befike ezibhedlela baboniswe ngalowo mkhuhlane banike ulwazi kuzo zonke nje indawo besigangane ukuthi ngabe kuyakuthi sokufika lesi sikhathi uhulumende sethe wakhankasa kakhulu. Kube le mlayezo enjalo izimo ezitolo nabantu befika bezothenga babone nje sokule nto enjalo. Ngenxa yokuthi umkhuhlane ubhakha kakhulu nxa abantu bethe bayabaningi ngasikhathi sinye endaweni eyodwa.
Ngokubona kwakho isimo esisezibhedlela kanye lamaklinikhi e-council akobulawayo, ubona ingani engenelisa yini ukulwisana laleli gcikwane?
Sikhuluma nje kathesi ngithemba siyakunanzela ukuthi izibhedlela zethu for isikhathi eside kathesi odokotela abaningi kabakho njalo ungahamba ezibhedlela amanesi akasebenzi kuhle ngoba lokhu besanika namathuba okusebenza kathathu phose ngeviki. Okungenzakala ukuthi mhla ungaqhamuka igciwane le-coronavirus lifike lisabalale kuleli lizwe singahlangana lohlupho olukhulu ngoba kasenelisi ukuthi selathi imikhuhlane vele silayo kwakhathesi kwathi uma ungasofike waba nalowo menethayo ngesikhathi esifitshane. Ngokubona-ke njengenhlanganiso esikunanzelelayo ukuthi kusamele ukuthi uhulumende lezibhedlela zonke njezekhansili zilungiselele sikulokuzayo ngoba kungenzakala sithi kakukangenelize njengoba kathe sizokukhulunywa ngokuthi bakhona abantu phose abangaba ngamakhulu amabili kuya phezulu abalokhu besananzela ukuthi bangabe bengelawo kumbe bengelawo. Kungenzakala ukuthi baningi kumbe bakhona asebelawo vele kungaba lohlupho olukhulu kakhulu ngoba izibhedlela zethu kwakhathesi zisakhula azikami kuhle masikhuluma ngezemithi azikami kuhle masikhuluma futhi ngokuthi abantu abasebenza ezibhedlela baningi okunganani njalo bakhona yini odokotela ngoba lokhu kagcina bengani sabadonsa inyawo.